Le. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 28 Nhlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yeme kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuthi loba nje sisebenzineni. Akhona amanye amazwe asizwela isikawu. Okujabulisa kakhulu yikuthi iAfrika isebenzelana ndawonye lamanye amazwe ukuze bencedisane ukuthi bathuthukisane.
Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana ugqitshwe ngokulobelana izivumelwano ezimbalwa.
Kodwa ngasikhangela emanyuziphepheni ngendaweni ezijiyeneyo sesizwile amanye amaministe ekhuluma nje esithi ama-NGOs afuna ukugenqula uhulumende, ama-NGOs awona izinto ezijiyeneyo. Ama-civil society organizations asebenza ukuthi avikele amalungelo abantu.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights sisole uhulumende isithi uyaqhubeka ngokuhlukuluza amagqwetha angamalunga ayo kanye labo bonke abalwela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations isisungule uhlelo lokubuthanisa izigidi ezedlula kancane amakhulu amabili zamadola eMelika i-$234 million yokuphathisa uZulu weZimbabwe obhekane lendlala lumnyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano bemisebenzi ehlukeneyo phakathi kweZimbabwe leBotswana oyiBinational Commission iBNC uphele lamhlanje eHarare. Lumhlangano ugqitshwe ngokulobelana isivumelwano esengeze imali ebithenjiswe ngeleBotswana isuka kumapula azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu isiya kubhiliyoni lamapula yokuphathisa intuthuko yeZimbabwe. UZulu weZimbabwe wamukele ngemibono ehlukeneyo udaba lokwengezwa kwesilinganiso semali ebolekwa nguhulumende ngoweBotswana isuka kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu amapula isiya kubhiliyoni. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Iningi labantu liveze intokozo, kukanti abanye bathandabuza ukuthi kambe uhulumende uzalandela izithembiso lezibopho kulesi sivumelwano. EleBotswana selithethe inyathelo lokwengeza imali eliyiboleka uhulumende weZimbabwe isuka kuzigidi ezingamakhulu amahlanu zamapula, 500 million pula, isiya kubhiliyoni lamapula. Ekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba, umphathi ntambo wezobudlelwano namanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthe umongameli Mokgweetsi Masisi weleBotswana lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa balobelana isivumelwano sokusebenzisana enhlangothini ezehlukeneyo zempilo eleBotswana lathembisa ukwengeza imali eliyiboleka eleZimbabwe. Ezinye izivumelwano zenziwe enhlangothini zomsebenzi kwezemigodi lokutholakala kukagetsi eZimbabwe. Iningi likaZulu liveze injabulo ngalesi sivumelwane okugoqela umnumzana Jason Matugule sakamuzi seHarare.
Hey mfowethu, yeme kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuthi loba nje sisebunzimeni. Akhona amanye amazwe asizwela isikawu. Okujabulisa kakhulu yikuthi iAfrika isebenzelana ndawonye lamanye amazwe ukuze bencedisane ukuthi bathuthukisane. Njengabantu seke sithatheke sicabanga ukuthi mhlawumbe o-America labo-Britain yibo bodwa abangasinceda, kukanti thina ngokwethu sisenelisa ukusebenza ndawonye ukuze sithuthukisane thina njenge-Afrika. I just hope ukuthi khona yinto nje ezaphumelela lokuthi yinto nje ezasebenza kuhle.
Unkosazana Bethe Mlilo esinye njalo esakamuzi seHarare yena laye uncome kakhulu lesi sivumelwano lesithi kuveza ukuthi uhulumende uyazama wodwa waphanga wamkhuthaza ukuthi alandele izithembiso zakhe.
Mina I think sibili kuyancomeka kakhulu okwenziwa nguhulumende. Ngithi kaqhubekele phambili esenza imisebenzi efana nale. Kodwa ngifuna ukukhuthaza njalo ukuthi uhulumende wethu alandele izinqumo lezithembiso abazenzayo zingapheleli nje emaphepheni, which means ukuthi kumele ayenze i-follow up kulokho konke abakwenzayo.
Omunye ophe umbono wakhe ongosakhulayo uTyson Mkhulu uthi yena usafuna ukuthi uhulumende achasise ukuthi imali izasebenza njani njalo izakuza yimalini.
Hayi, yuthi uncedo lwangkhona lolu alizwakali ngoba thina sathi sisizwa okokuqala kwakuthiwa it's around $600 million uncedo lweBotswana, kanti sisizwa kuthiwa i-1 billion pula. So mina sengikhuluma iqiniso angikabi kwazi ukuthi kunjani. Sesimelele uhulumende ukuthi la esichasisele ukuthi imali esinikwayo sinikwa iyimali njalo izasebenzana, plus vele hayi imali yangkhona sonke siyawazithayisa uzincedele ukuthi wonke la ngamasela.
Umnumzana Trevor Nechikuni esinye njalo esakamuzi seHarare yena uthi uZulu kumele angabhangi ajabule kakhulu kodwa alinde kuze kuvezeke abakutshoyo.
So far sesisayine izinto eziningi kodwa izinto lokho zisiba wesi kwi-economy. Angazi ukuthi kahle kahle kufuze sisize sisayine izivumelwano ezinjani. Mina kimi vele lokhu sakuhlukananga lama mega deals ayehlala esayinwa ngumgabe, kodwa lanamhlanje akula ukubambekayo esingathi umgabe wakwenza.
IZimbabwe sibe namathuba amaningi okulobela izivumelwano lokusebenzelana namanye amazwe ezithembisa ukuthuthukisa ilizwe kwezomnotho nakwezinye inhlangothi zempilo. Lawo amazwe asekalobelela izivumelwano ezithile lalo agoqela uRussia, China namanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isisole uhulumende isithi uyaqhubeka ngokuhlukuluza amagqwetha angamalunga ayo kanye labo bonke abalwela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Embikweni wethule lamhlanje linhlanganiso ithi ikhathazekile njalo ngokuhlukuluzwa kwabenhlanganiso ezizimeleyo kanye labo dokotela abelapha abantu abalinyazwa ngamapholisa lamasotsha kulandela ukutshengisela okwenzakale ngozibandlela. Ngokunjalo, inhlanganiso le ixwayise uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu njalo achiyane lokuhlukuluza abantu abakhankasela lawo malungelo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso ezimeleyo eye Habakuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo.
Ngibona kumqoka njalo kuqakathekile ukubana labo abalwela amalungelo abantu benikwe ithuba kubana bakwenze khona lokho. Ngibona abasekeli amabandla ombangazwe kodwa basiza umuntu bangakhethi ukuthi uvela ngaphi, usupportani. I-constitution yeZimbabwe iyabavumela ukuthi benze njalo. So ngibona kuyinto enhle sibili abayikhulumileyo ngoba lapha bavikela amalungelo abantu, bavikela amalungelo abo bonke bantu. Njalo khona lokho abakwenzayo kukhona ku-constitution, kusisekelo sombuso selizwe saseZimbabwe.
Uhulumende uyakulandula ukubana uyabahlukuluza abalwela amalungelo oluntu loZulu nje jikelele. Uthe khuluma umphathintambo obona ngezemithetho uziyambi ziyambi emhlanganweni we-United Nations. Wathi yena uhulumende weZimbabwe usewahlonipha amalungelo oluntu ngokugcweleyo, kodwa usuke ephanjaniswe ngabenhlanganiso ezizimeleyo abafana lani abasebenzelana lezitha zeZimbabwe emizameni yokugenqula umbuso kaMnangagwa. Uthini ngalokho?
Inhlanganiso ezimela amalungelo abantu azikho ukuze zigenqule uhulumende, zikhona ukuze zivikele amalungelo abantu. Amalungelo abantu akhona ku-constitution yaseZimbabwe nxa sikhangela uchapter 4 we-constitution, kule-declaration of rights. So lokhu okwenziwa yilabo abavikela amalungelo yinto esemthethweni omkhulu waseZimbabwe, yinto ekhona esisekelweni sombuso. So akulunganga njalo akuqondanga ukuthi ama NGO kumbe inhlanganiso ezimele amalungelo abantu zifisa kumbe zimele ukugenqula uhulumende. Azikwenelisi khona lokho njalo azikho ukuze zikwenze khona lokho. Kodwa nxa sikhangela ema newspaperini endaweni ezijeno sesizwile amanye ama minister ekhuluma nje esithi ama NGOs afuna ukugenqula uhulumende, ama NGOs awona izinto ezijeneyo. Ama civil society organization asebenza ukuze avikele amalungelo abantu. I-mandate yama civil society organizations amaningi. Singakhethi ukuthi umuntu wangkhona ngowe-MDC, ngowe-ZANU-PF, ngowe-ZAPU, ngowe-NDU, ngowe-NDE, ngowani. Asikhethi.
Nxa uqathanisa indlela uhulumende kaMnangagwa aphatha ngayo indaba zamalungelo oluntu, le ndlela uhulumende kaMgabe abephatha ngayo, ungathi kulobubelo yini kathesi?
Wathi eqalisa sibili uhulumende omutsha kwaba ngani kuba ngcono ngoba bevumile imihlangano yokuninginingi. Kodwa nxa sikhangela nje ngabinyanga lezi eziyisithupha ezidluleleyo sokungathi sokungani sokuphosa kufanane, ikakhulu nxa sikhangela okwenzakala esozwe eHarare ngo-August lokhu kwenzakala ngo-January, sokungathi kuyafanana nje elokho kwakukhona embusweni wendulo.
Lo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Habakuk Trust, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-United Nations isisungule uhlelo lokubuthanisa izigidi zamadola ezedlula kancane amakhulu amabili i-$234 million yokuphathisa uZulu weZimbabwe obhekane lendlala enkulu ngenxa yokungani kuhle kweZulu lonyaka. Unobhala obona ngenhlala kahle kaZulu lokubuthaniswa kwencedo umnumzana Makhaloko osekwethekeleleni eZimbabwe okwamanje ubikwa ehlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje behlaziya lolu daba. Ulokho uthi uze njengesithunywa se-United Nations ukuzoveza ukuzinikela kwale nhlanganiso ekuncedeni eZimbabwe ukulwisana lendlala ebangelwe ikungananga kahle kweZulu. Uqhubeke esithi wenelise ukuhlangana lomongameli wamazisa ngokuzinikela kwe-United Nations ukusebenzelana laye ekulwisaneni lendlala.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Indwendwe zemota ezidinga amafutha ukuhambisa sezibonakala zizinde ukwedlula ezinye izikhathi emadolobheni amaningi elizweni lapho lawa mafutha esesilela kakhulu. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uhulumende ethembise ukutholakala kwawo lula kulandela ukukhwezwa kwentengo yawo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenyanga edluleyo okwabangela ukuthi kuqhamuke ukutshengisela. Intatheli izindaba eStudio 7 uGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu sokwenze abanini bezimota ezithwala uZulu bakhweze intengo yokuthwala abantu kusukusela ngomvulo wayona leyiviki. Intengo yokugada bayikhuphule ngoyo khala ngesikhathi eside abasiqeda befunela ukuthenga amafutha okwenza basebenze isikhathi esincane. Umango ongasuka eChitungwiza Ruwa nothono usibizela amadola amathathu $3 ukuya eHarare ukuthi emzini enjengeglenora Glenville eminye eduzane nedolobho sezibizela amadola amabili. Isikhulumeli senhlanganiso emela izihambi ePassengers Association of Zimbabwe PAS umnumzana uBert Mafu uthi badanisiwe kakhulu ukukhwezwa kwentengo yokugada osokubangela abanye behamba imango emide ngenyawo besiya emsebenzini.
Thina njengephasi yahlupheka kakhulu kudabo lusihlupha kakhulu sibili ngoba ekuqaleni anto yabona ukuthi ipiwel yali yakhwela ithe isikhwelile uhulumende wangenela wafaka amazuko abamakhombi bayehlisa so kathesi uhlupho lwesipiwel futhi solubangile ukuthi amazuko lawo abe malutshwane then amakhombi lawo abe malutshwane lawo amalutshwane seyekhwezi so isikhalazo sesingeze ukuthi uhulumende njalo kangenele futhi abone ukuthi kona kona i-fuel iyabuya ngobuningi bayo emagarajini itholakale kwenzeka ukuthi imota zingaba khona emgwaqweni intengo ziyakwehla.
Uqhubeke ethi kulusizi ukuthi kulandela ukukhweza kwentengo yokuhambisa iningi labantu libonakala libanjwa ngamandla okuhamba ngenyawo ngoba bengelayo imali efunwa ngabezimota. Uqhubeke ethi njengenhlanganiso sebecaba ngokuhlangana labakahulumende ukuze bancedisane ngendlela ezinganceda uZulu.
Uma stakeholders lapha sibe kakhulu kakhulu sibe sisakhangela ukuthi sibonane nabakhulu abe-ministry transport nabe-local government abayiwo aba-incharge so ihlelo lolu kalukaphumeleli kade besithende ukuthi sizababona basinikeze sicebisane nabo then nabo ama-transport association laba ye bayazama kodwa-ke uzafumana ukuthi kuna khona abanikazi bamakhombi bavele bunamthetho wabo badinga imali ngendlela zonke nxa kuthe kwavuleka isikhala sokuthi sokule shortage base bathuthume baphezu so ngiyothemba ukuthi udubo lolu luzakwehla mna uhulumende uthe wangenela.
Kodwa ingcethi zezombusazwe ezinjengomnumzana Thenisani Ntungagwa zithi inyathelo likahulumende lokuletha amabhasi ezubco ngemva kokuba kube lokutshengisela phezu kokukhwezwa kwentengo zohambo bese kusobala ukuthi akuze kulondolozeke okwesikhathi eside. Uqhubeke ethi le kwakuyindlela yokuncedisa uZulu kodwa yenziwa ngesiphangiphangi kungenamali eneleyo eyaqondane nalolu hlelo osokuphethe kusimo esikhona manje.
Okwakuqala izipho yayiparastatal ngama-80s up to engxenyeyo singathi ngabo-90 yayiparastatal kwaba le-privatization ye-transport kwangena amakhombi. Izupho esingene kathesi i-state i-budget ayikho kwenelisa ukuwenelisa izupho okwakwatesi.
Kodwa uhulumende uqhubeke ethembisa uZulu ukuthi isimo siza kuba ngcono osokwenza abantu bangabi lethemba lokuthi kulamanyathelo amqotho ayenziwa nguhulumende. Ngempelaviki edluleyo abahlangothi lokuhambisa ngempahla loZulu bethule umbiko wokuthi uZulu engakhathazeki ngoba ilizwe lilawo amafutha eneleyo kodwa udubo belingokokuthi bawasusa njani kwelo Mozambique esiza eZimbabwe. Umnumzana Andile Masukisa kamusi Harare uthi umbiko kahulumende uletha ithemba kodwa isimo siqhubeka sisonakala.
Imbiko le esizwa uhulumende nsuku lansuku ukuthi lento izaguquka, amboni kule nguquko ezenzakala. Kunini lokhu sitshela ukuthi amafutha azabuya isimo siyatshintsha lakathi sawulanguquka.
Kodwa ezinye inginithiko zenoto zithi ukusela kwamafutha kwingxenye yokuthi amabhanga akomakhelana kwele South Africa akade ethengisela ibhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ idola leMelika asemise ukulithengisela leyo mali okuyikho sekwenze ukuthi ilizwe lehluleke ukuthenga amafutha ezimota kwamanye amazwe. Lokhu kuza ngemva kokuba lawo mabhanga ejeziswa libhanga elikhulu leMelika elilomthetho owalisa amabhanga wonke ukuthi angathelisa imali yakweleMelika amabhanga asemazweni angalabudlelwano obuhle lalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Kuhlelo lwe-Live Talk lamhla kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwa ngabesifazane abakumabhizimusi kwinhlangothi ezithiyeneyo zempilo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Is izivumelwano ezilobalane nguhulumende weZimbabwe loBotswana sezidale imibuzo ngemva kokwethulwa kwemibiko ehlukeneyo ngomongameli bamazwe omabili. Uhulumende weZimbabwe ubethe imali le efika amadola ayizigidi ezingamakhulu ayisithupha uzayiphiwa nguhulumende waKweleBotswana, kodwa yena uhulumende waKweleBotswana ulwandule lokho esithi limali izaphiwa osomabhizimusi beBotswana abafuna ukwenza ibhizimusi eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Edwin Dlovu endawonye lentatheli izindaba yakweleBotswana umnumzana Philani Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo ukuthi khona imali le ayiphumi kuhulumende weBotswana, ayiphumi kuhulumende weZimbabwe. Okwenzakalayo ukuthi izaphuma from amabhanga aweBotswana and izaba lenesikhwinti yakhona kuthiwa yi-guarantee. I-guarantee le izanikwa uhulumende weBotswana, okuthiwa yi-sovereign guarantee. In other words, i-guarantee yakhona is at i-level ye-government and not less than that. Okwenzakalayo ukuthi imali le is made available by the banks, and then baza specify ukuthi ikhitshwa njani. In this instance, umama lo sesitshelethini ukhona izabe ikhitshwa only when i-company e-applyayo isenza ibhizimusi lapha eBotswana, lapha eZimbabwe. If it is a cross-border business, that's when engasebenza khona. Company le must be company registered eBotswana. Uma i-company le iseZimbabwe, kumele ibe in a joint venture. Imele ibisebenza together with the company elapha eBotswana. So into yakhona ukuthi bona bathi the advantage of into leyo ukuthi kuzabe kubooster i-trade between the two countries, ngoba amabhizimisi aseBotswana leZimbabwe babethenga bethengiselana behlanganisa ingqondo zabo, behlanganisa amandla abo, and izimali lezi zifuma emabhangeni awo eBotswana ama-interest rate akhona are far lower than ama-commercial rates esiwaziyo. In fact, they are called ama-discount rates or concessional rates.
Hayi, Mnumzana Ndlovu, lina lizweni ngodaba lolu. Sike sabona amaphephandaba kahulumende lapha ekhuluma okunye okungani akusahambelani nalokhu esikuzwayo.
Ye, thina sesibala amaphephandaba kahulumende la aqamba amanga kwelakithi eZimbabwe lapha seze ukuthi sokutholakale ama-mega deals, umangameli welizwe uMnangagwa sekhulumisane naeBotswana uhulumende. Yikho-ke sesibolekwa-ke izimali ukuthi sivuse i-economy, bahlaba umkhosi kwangani sokumnandi sokukuhle sokunjani. Kodwa-ke thina esivele sisazi amaphephandaba kahulumende lezanu-P F ungezabe sithi into eluhlaza, thina sithe sizekwazi ukuthi kayeluhlaza ingaba mhlophe kumbe ingaba bomvu, iqiniso kabalithandi likhatshana labo. Nanku sesivuka-ke sesibona-ke incwadi ebhalwe-ke nguhulumende weBotswana ukuthi hhayi kayithembisanga muntu imali, akwela mali abazayikhipha bayinika iZimbabwe, basakhulumisana nje nge-trade ukuthi bayimprove njani. Esiqeda ukukuzwa nje ukuthi bandaye kukhuluma ukuthi bafuna-ke ukuthi kube le improvement ku-trade between amazwe omabili iZimbabwe-ke leBotswana. Akula mali ethenjisiweyo ezangena elizweni.
Ye, Mnumzana Sibanda, ngokubona kwakho wena okwenzakalayo lokhu kulakho yini kuvuselela umnotho weZimbabwe nxa amankampani wona lawo okuthiwa azaphiwa imali engaya eZimbabwe?
Abona indaba leyo othi ngiyifake kanje, i-facility leyo mina umcabango lowo awuqalisi namhla. This idea yavela ngo-2009, abantu bahlala phansi bayivumelana bathi no, asenzeni into leyo. At the time yayi-$500 million, which is about maybe $49 million or $48 million. And this thing yehlile ukuthi iqalise from that time. Abantu ama-ministers on both sides bahlala phansi baphikisana, behlile ukhona bevumelane on angazi ngesilibethi uthi ama-risks, how to mitigate ama-risks. Kwakumele ukuthi nxa uhulumende weBotswana esithi mina ngizalinika i-guarantee izimali ezingazabhadalwanga yimi ezabhadala, uhulumende weZimbabwe wamele thina mina zakibe i-guarantee ukhona amabhizimisi aphakathi kwe-facility leyi asiwatshintshe, asiwahlukumezi ngendaba ze-indigenization, asibathathele nxa ukuthi ba-involved in agriculture, asibathathele umhlabathi, asibathinte ukuthi they are protected. So even lakathesi, how far this arrangement can benefit the economy of Zimbabwe will depend on the political will on both sides. In the first place, it's not a very big amount. It's not a very big amount. It's an amount that is 1 billion. It's 1 billion pula between two economies.
Mnumzana Ndlovu, wena ke ubona njani? Ubona ngani kuzaphumelela yini?
Akasithembi, kasibona ukuthi kule nto ngaphumelela thina sesithemba ngokubona njengoTomas. Ikakhulu nxa sikhangela kubandla leZimbabwe, lo hulumende weZanu-PF. Nxa sinanzelela eleBotswana, kakhulu into eli-exportayo, i-economy yalo i-based kuma-diamonds. Singakhangela ukudla okuningi okusetshenziswayo eBotswana, they import. By importing South Africa. So, we have a lula ngala, sisalama industry, aqinileyo eZimbabwe, sisalima, si exporte uchako, si exporte ama finished products, izinto eziningi ziyeke eBotswana, ngokungasebenza ngaleyo ndlela. Kodwa ke kathesi ngakhangela ukuthi lathi singokhongozela, kasisela industry yethu, kasisalimi, sesizingela emaplazini lapha ulima khona amakhiwa, sesithona sigamula izihlahla zizingela amabhalabhala. Ikho ke kanye uboni mina isivumelwano sabo leso ukuthi ke singancedisa kathesi.
Alo ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le MDC ubexoxa endawonye lentathela izindaba yakwele Botswana umnumzana Philani Sibanda. Kwezemidlalo izikolo zezabelweni zeMandebeleni zikhuthazwa ukuba ziqakathekise umdlalo webasketball ukuze zingaqhubekeli phambili zibhuqwa ngeziphuma ngasenyakatho kwelizwe. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalo ludabanga ugcweleyo.
Isiphathamandla senhlanganiso yeLakers Foundation isikhumbuzo Ndlovu ukuthi kuqakathekile ukuba izikolo zakwele Mandebeleni zihlale zidlala umdlalo webasketball ukuze zivale umkhandlu okhona phakathi kwazo leziphuma ngasenyakatho yelizwe. UNdlovu utsho lokhu ngemva kokuba izikolo ezivele ngasenyakatho yelizwe kuyizo ezingcobe kumncintiswano wamankazana kanye lowabafana kumidlalo yalonyaka yeLakers Foundation Under 16 Tournament.
Esikunanzelelayo ukuthi izikolo zangale kubo Harare lakumashonaland ziqinile njalo ziyadlala ibasketball emnandi. Ukuthi izinga labo lingaphezulu okwedlula izikolo zanga. Thina njenge Lakers sifuna silengqobe yokuthi singazama ukuthi sihlanganise abantu labo siba yenze lawo benanzelele izikolo zanga bazinanzelele ukuthi hayi igap play ekhona phakathi kwethu lezikolo zasentshonalanga kungabe kuyikuthi asisebenzi kakhulu kumbe asilasisekelo esiningi.
Imidlalo yeLakers Foundation Under 16 Tournament iqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo ngempela viki edlileyo njalo iqembu leGirls High School elaseHarare yilo elinqobe kumncintiswano wamankazana kuthi eleKhuthama High School yilo elinqobe kumncintiswano wabafana. Amankazana eGirls High enqobe osowabo abeNkulumane High nge 36-27 kufinal kuthi iqembu leKhuthama High litshayele Mazowe High nge 36-32 kufinal. Imidlalo le ingxenye yenhlelo zokuthakazelela ukufikisa iminyaka elishumi kwenhlanganiso yeLakers Foundation yonayisungulwe ngomnyaka ka-2009. Inhlanganiso ikhangelelwe ukuba iqhube njalo eminye imidlalo yabantwana abale minyaka engaphansi kwelishumi lantathu phakathi laphakathi komnyaka kuthi lapho umnyaka uzosiyafika komlindi uyacina iqoqe njalo imidlalo ezangenwa ngamaqembu avela kwamanye amazwe. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Awubuthele kancane wemzulu Ehentiri pipapalanga, awuthele kancane wemzulu. Ehentiri pipapalanga, awuthele kancane wemzulu. Ehentiri pipapalanga, awuthele kancane wemzulu. Ehentiri pipapalanga. Bemalume, ehelu kandu tjwala.
Akubuthele kancane mzukulu ngengikhiphe ibhabhalazi. Hayi, ibhabhalazi linthwele lindwalise kanzima ngolwesine kunje. Hayi ke silugqiba ke uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba. Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana ugqitshiwe lamhlanje. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isole uhulumende isithi uyaqhubeka ukuhlukuluza amagqwetha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, salani ke ku-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.